هم مرین زندیف هم مرین اخباتنا هم مرین اخباتنا هم مرین اخبارم سنگانو پاسی ماندو
پامبلین وغو کیتا ابا سگیری باکی amalunga e-Central Committee kanye lamanye awe-Police Bureau umnangagwa ukhethwe ngamalunga e-ZANU-PF ngokusemthethweni ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla njalo abe nguye oncintisa elimele ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abangene kudale le-Central Committee bagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube emela eBulawayo, umnumzana Francis Nema emela iMidlands, umnumzana Lazarus Dokora emela iMashonaland Central, umnumzana Nicholas Koche, umnumzana James Makamba emela iMashonaland Central, nomnumzana Magatsa kanye nomnumzana Paul Mangwana eMaswingo. Umnangagwa ufake njalo umnumzana Wilson Khumbula Tarugarira owezanu Ndonga kugadla le-Central Committee. Ukhethe njalo amalunga equla labadala loba iCouncil of Elders agoqela umnumzana Josiah Wungwe, u-Ambassador Maboyi, umnumzana Chinga Dube lonkosikazi Angeline Masuku. Ekhuluma kulomhlangano umnangagwa uthe ibandla lakhe lizimisele ukunqoba ukhetho lomnyaka ozayo.
The decision making bodies of our party in the Bill Congress. I also congratulate the newly appointed Police Bureau. This is here.
Elinye ilunga le-ZANU-PF ebelisemhlanganweni lo umnumzana Adnaya Maskati uthi njengebandla bayathokoza ngezinqumo lezi.
Sibone kubandla lethu le-ZANU-PF umongameli nomabhala wokuqala webandla le-ZANU-PF uPresident Emmerson Damuso Mnangagwa ekhetha abasekeli nabantu azasebenza nabo okweminyaka engu-5 elandelayo ekukhokheleni ibandla le-ZANU-PF. Sizananzelela ukuthi abantu abakhethileyo ngabantu abanezicoco okusebenzeleni ibandla le-ZANU-PF, abantu asebenze labo okweminyaka ethize. Lokhu kusho ukuthi ulethemba lokuthi laba bantu bangamncedisa ukuthi asebenze ukuze kube lengqubekela phambili kubandla le-ZANU-PF.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi akulalutho olutsha olulethwa i-ZANU-PF njalo uthe kabasoze bavume ukunqotshwa kukhetho.
Baza kuphela inguquko, inguquko ezabapha imisebenzi, ezabapha izindlu, ezabapha imanzi, imfundo lokuhlala kahle, hatshi ukuhlukumeza abantu, betshaya abantu ukuthi babavotile. Konke lokufanana le-rap, kambe umkakho umuntu ungamkhombisa yini umhlukumeza? Angithi uyamumela, thina simenga uZulu ukuthi bahambe nathi. Siyabonga amahlala ezulu, singatshelwa amanga kuyize lezi.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbu uthi ibandla le-ZANU-PF lalila ntando kaZulu ngendlela eyiqhube ngayo umhlangano walo.
Loko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. iZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1 and 1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane kuncintiswane, abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange incintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sobapresident futhi bencintisane layo? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinye lezimali zincintiswana, esakhe sisala ngesinjani.
Umhlangano lo ubukhangelwe ukukhetha inkokheli entsha, kodwa njengoba kungela nguquko ekhanyayo ebeyikhona, abanye bathi akukho okutsha okuza kuguqulwa ibandla le-ZANU-PF kuyiwa nje kukhetho. Ngimele isidu 7 ngiseharare, ngimele ndobezindlovu.